ukugwetshwa kukamzaca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu ihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka ngesizathu sokubana abantu abaeebatshisa imota yangaphi yezanu p f. So kungithanda ukuthi kwatshisa imota yezanu p f icala leli selimore political rather than ukuthi kudinga i-justice. Yikho lapho osinanzelela khona ukuthi icala kusufila ngo-January khonale lokhu lithethwa lithethwa i-court case nale ekhathethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili okuveza ukubana abantu laba abakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima umfowethu bangani bayamsuda ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele ibulawayo south ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapho abathi lenzakala khona lelo cala. Ngangilaye mina esifeni esizinda I can testify ngingafakazi ukuthi undoda lowo ngangilaye mina esifeni esizinda ngesikhathi besithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokhu ngesilungu?
Umthethwandaba lokhu bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele ukuchatha ukuthi kufuneka i-appeal noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhu bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhu bebebala iziga likhala nalokhana ukuthi akulafiweli yokuthi bathathe from kami balethe ngapha e-Exit Gold balethe ngapha duzane e-Blawa. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho ubona khona ukubana udaba lwenkantolo i-judiciary system it is serving the interest of the elite politicians